Thina eBuffalo New York sicezile mbijana, asatholanga iwindi eningi. Izulu yebo belikhona kodwa belizulu nje eliflatayo eliwisa isihlahla lapha nalaphana lathatha la magetsi. Kodwa hhayi thina sibili hhayi siye sakhomplena, kodwa hhayi siyakwazi e-New York City okungani useduzane lakhi kakhulu lemisebenzi esihamba siyefika khona. Kube nomonakalo isikhathi esiningi, i-flooding, i-transit yakhona sibaflooded. Kodwa hhayi thina ngokwethu hhayi singeke sakhala ngaleli zulu ebelikhona abakanti. Hhayi bakhona abantu abawelwe izihlahla zalimaza izindlu kude kwaphuma amagetsi, kodwa hhayi thina lapho esikhona hhayi singeke sakhala kangako.
Bayathola yini uncedo abantu abawonakalelwa izindlu kumbe izakhiwo bencediswa nguhulumende?
Yebo, uhulumende weMelika uyanceda kakhulu ngoba i-hurricane leyi yadeclare ukuthi i-disaster. So nxa yokuthi sekuthiwe i-hurricane i-disaster kuyatsho ukuthi ezikhwameni zikahulumende lama-department athize kahulumende kumele bephume lama-resources abo bencede. So hhayi lapho ikakhulu kwele Louisiana lapho sibone lo mongameli uBiden esiyafika khona wadeclare ukuthi hhayi le i-disaster. Sibonile dalo ingatsha zikahulumende ezingena ifema le-CDC le-Department of Housing and Urban Development. Sibabonile nje hhayi bayabonakala around njalo khanya bayasiza abantu bebapha ama-temporary shelter lokubapha ukudla, amanzi, abagulayo bayakhangelwa. So hhayi uhulumende walapha ukujayele lokho. Siyazi ukuthi ama-hurricane season ilela khona inyanga yonke, kodwa u-Ida ube ngu-number 5, top 5. So hhayi i-government ikhiphile konke ama-resources bayazama ukunceda abantu lapha abanganceda khona. Njalo siyananzila la ukuthi abantu abaningi bazoba nenkinga yokuthi nxa udunga la flood insurance, nxa imoto yakho ikhukhulwe ngamanzi kumbe yonakala, i-regular insurance yemoto ayisoze ikuncede ngoba ayikhavi i-flood insurance. Lezi zindlu eziningi, nxa kuthi indlu yakho yayingadinganga i-flood insurance ngoba kwakuthiwe hhayi indawo engaflatiyo, khathesi sobonakile kunje kungenzakala ukuthi indlu yakho ingatholi i-flood insurance coverage. So hopefully ingatsha ze-government zizosiza abantu abakulolu hlupho.